ngokuqala vele ukuthi uzokhoka bakho ebakhaya kakhulu. Uyafumana ukuthi indawo endengelupane iyabe isuka elupane ethe dolobheni isiya endaweni ezinjengabo Jotholo lapho okuhambeka khona olomgwaqo oright khona kulethara. Kuthi lapho kulemgwaqo enzima engahambekiyo kwavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu nje ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu ozikhobazeleka bakho. Kukanti lakhonapho khona ekuhamba khona eJotholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengelamali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabanjwa bahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi. Khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu babesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Bhizimusi enkulu yenzi iwa elupane edolobheni lelupane senta. Kungabe ngingabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya izintuthwana. So abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala elupane senta, ikakhulu nxa sikhangele ama-private doctors abeselupane senta. Bafuna ukuya emahofisini, kungabe kuyikuthatha ama-passport, kungabe kuyikuvakathela amahofisi e-social welfare kumbe ukuya emapholiseni nxa besebele ngxaki kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate, ukuzothatha ama-death certificate. Konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane. Kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane. Abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowoda impahla zabo khonapha elupane, abanye ngabazothengisa imbida zabo ababezilime khona ngale emakhaya. Imakethe ikhona lapha elupane ekabathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza nxa sokubuya endabeni ze-transport ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye indawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Ufumane ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngamathumi amathathu, 30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikili.
Lalezo nqola sebesehluleka lokuthi bazimanethe umuye emakhaya nxa ungasela amathaya. Ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenge amathaya kuba nzima. Abanye bavele lezifuyo kazisekho, fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi, ngokusweleka kwamadlelo. So obademu kokudolisisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho. Kodwa abalutshwana bayabuya ngazo izinqola, abalutshwana bayabuya ngawo amabhasikili. Angeke sathi bonke abantu bakwenza khonokho. Ikakhulu nasikhangele omama, yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport. Balutshwana omama abagada amabhasikili.
Kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi?
Sikubambe kakhulu khona lokho, sakubamba kakhulu, sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khona pelupane. Sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi